So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 8 kuMpandula 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
Singani ontanga abaningi abakwanisinya ke ngu-18 abanazithupha. Sikhangela ikakhulu ukuthi from unyaka ka-2018 lapho esaba khona ama-elections esaba lama-elections kusiya ku-2023 sibona ukuthi kulamaontanga abangafika ngathi 2 million.
Ibandla le-MDC Alliance lithi iningi ikakhulu kwabatsha lehluleka ukubhalisa ukuthi livote ngenxa yokuswela izithupha, njalo abanye abalancwadi zokuzalwa ngenxa yezizathu ezehlukeneyo.
Amatishara angaholiyo akhalele ukubana holisa imali yawo abayifunayo, wehlula baphosezelwa ukuthi bahambe. Inhliziyo zabo zingakhululekanga, zingathabanga, zikhonona. Kambe nalo umntwana ofucelwa kangaka esikolweni enezihlupho ezingaka ngapha wesaba ikorona.
Abazali bakhuthazwa ukulungiselela abantwana ngokudingekayo ukuthi bazivikele ku-COVID-19 kulandela ukuvulwa kwezikolo ngomvulo. Abantu abaningi bathi kumele inkokheli yomdabu yehlukane lezombusazwe ukwenzela ukuthi kuvotwe abantu bengabanjwanga ngamandla, ikakhulu emaphandleni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-MDC Alliance lithi iningi ikakhulu kwabatsha liyehluleka ukubhalisa ukuthi livote ngenxa yokuswela izithupha emahhofisini kahulumende, njalo abanye abalancwadi zokuzalwa ngenxa yezizathu ezehlukeneyo. Lokhu kuphume emhlanganweni ibandla leli eliwuqhube lentathela izindaba namhla eHarare, lapho eliveze ukuthi abantu bahamba imango emide ukuyabhalisela ukuvota. Unkosikazi Ellen Shiriyetenga, umsekeli kamabhalane obona ngenhlelo zokhetho kuleli bandla, uthi bakhulumisana lohulumende kanye lenhlanganiso ebona ngenhlelo zokhetho iZimbabwe Electoral Commission ukuthi kulungiswe lolu daba.
Ngoba kade sikhangelane lohlelo lwe-delimitation oluzakhangela ukuthi abantu esigabeni ukuthi i-province ukuthi ithole ama-seat amangaka, ama-constituents kumele ubekhangela abantu abarejiste ukuvota. So ngenye into kade sikhangele ukuthi indaba yokurejista ukuvota, njalo le ndaba yethupha ukuthi khanye ngani ontanga abaningi abakwanisa iminyaka engu-18 abanazithupha. Sikhangela ikakhulu ukuthi sifanisela from umnyaka ka-2018 lapho esaba khona ama-elections esaba lama-elections kusiya ku-2023 sibona ukuthi kulamaontanga abangafika maybe singathi 2 million. Bona laba 2 million iningi laba abarejistanga ukuvota ngendaba yethu abanazithupha. Njengoba siya ku-2023 njalo abantu kumele nonke umuntu olelungelo lokuvota kumele irejiste. Sikhangela ikakhulu entweni ezenzakala ngoba njengebandla le-MDC sikhona siyangena ezigabeni sizama ezingathi lokho kumobilize abantu ukuthi beregister ukuvota. Singathi ama-registration center ama-registration centers ayi-73 esikhangele elizweni lonke, but sibona ukuthi ama-registration center onalawa abantu kabawafinyeleli ngoba ezikhathini eziningi akhatshana. Ukukhangele nje ukuthi for instance ngasikhuluma nge-Victoria Falls, i-Victoria Falls kayila center registration center, but nxa umuntu efuna ukurejista ukuvota kumele egad imota ehambe wayo or we call it district center yezek, which is engamakhilomitha esingathi 100. So abantu kabafinyeleli khona ukuyari njengendaweni ezinjengesilobela. Silobela kayila registration center, so umuntu nxa efuna ukuvota umele gati bus ekhwekhwe yikho kule center yeregister. So sibona ukuthi ngezinye izikhalazo zethu ezinjenge-MDC Alliance sithi hayi, into leyi ingethule ukulungisiswa khathesi kuzahlupha phambi, ikakhulu nxa sikhangelane lohlelo lwe-delimitation njalo lokuthi siya kukhetho luka-2023.
Izikhalazo zenu lezi lizazihambisa yini kuhulumende, njalo lizafaka umfutho bani ukubona ukuthi ziyafezeka, kukanti libona ningani uhulumende engakulungisa lokhu?
Kulezinto esizenzayo njengebandla le-MDC, okunye sibhalele yona izeki ukuthi zeki yizisikhalazo zethu lezi. Izeki kayihambe kuwadi lewadi berejista abantu ngoba abantu kabafinyeleli kuma-district center abo. Enye into esiyenzayo yukuthi ama-members ethu eParliament sikhulume labo ngento abazazama ukuyihambisa khona ngale parliament yoso bebone lezeki ukuthi beyi-engage e-parliamentary level bezama uku-enfocus ukuthi kulungisiswe njalo the ministry responsible ngodaba lona lolu ibonthi yancedisa njalo particularly indaba yezithupha i-Home Affairs ministry edila ngakho bebona ukuthi abantu bathola njani izithupha ngoba sikhangela kakhulu ukuthi kulalapha aba-affecta i-cyclone Idai ubochiphinge ngale iningi balahlekelwa zimpahla zabo okugoqela izithupha kumathebheleland kubomathebheleland south ngale mathebheleland north labo-midland kudaba legugurahundo okokuthi abadala bafa ngebafulawa ngesikhathi segugurahundo kuba nzima ukuthi ontanga abasalayo ukuthi benjani bethathe izithupha khona bezarejista ukuvota kumbe benze njalo eminye imisebenzi efuna izithupha.
Lo nkosikazi Ellen Shiriyetenga umsekeli kamabhalane obona ngezokhetho kubandla le-MDC Alliance esixoxelaye eseHarare. Abogatsha lwezempilakahle bathi kulabantu abalitshumi 10 ababulewe yi-COVID-19 izolo ukuthi abalikhulu lamatshumi amabili lanhlanu 125 bafunyanwa belegcikwane leli kwabahloliweyo ngoku gqitshwa kosuku lwayizolo. Sebeyizigidi phose ezintathu 2.7 million asebehlatshe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 lokhe laqwalayo lolu hlelo eZimbabwe. Sebephose bafike izigidi ezimbili 1.7 million asebehlatshwe ijekiseni yesibili. Abazali bakhuthazwa ukuthi belungiselele abantwana ngokudingakalayo ukuthi bezivikele kumkhuhlane we-COVID-19 ngesikhathi izikolo zivuliwe ngomvulo. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ise-Plumtree.
Iningi labazali liveza ukukhathazeka ngokuvulwa kwezikolo ngalesi sikhathi eleZimbabwe njengawo wonke amazwe womhlaba libhekane yikuhlaselwa yi-COVID-19 kanye lodubo lokuqansa kwendleko yokuhlawulela imfundo. Umzali olwela amalungelo oluntu unkosikazi Patricia Chabalala uthi njengabazali bakhathazekile ngesimo sezikolo ngalezi zikhathi zokumelana le-COVID-19.
Hey, sibona ukuvulwa kwezikolo bakithi okuvulwa phakathi komkhuhlane ongaka owesabisayo wesatshwa ngumuntu wonke, kodwa sibona abantwana kuthiwa bavula izikolo besiya ezikolweni ezingahlanjululwanga umkhuhlane lo, besiya ezikolweni ezingabaphi ama-masks, bengala ama-masks, amatishara angaholiyo akhalele ukubana holisa imali yawo abayifunayo, wehlula baphosezelwa ukuthi bahambe bayifundisa, inhliziyo zabo zingakhululekanga zingathabanga zikhonona. Kambe nalo umntwana ofuqelwa kangaka esikolweni elezihluphe ezingaka ngapha wesaba ikorona ngapha utitshara wakhe kasuthisekanga ngeholo.
Unkosikazi Thobekile Ndlovu u-District Health Promotion Officer eMangwe ngaphansi kogatsha lwezempilakahle ukhuthaze abazali ukuba loba kunzima okungakanani kabalungiselele abantwana ukuzivikela ku-COVID-19.
Njalo futhi esikolweni sithi la akula mntwana ongena esikolo engena face mask. Angithi i-face mask yakho mama ayimkwani umntwana lona yaku grade 1. Liyakwazi anti? Cela libathungisele ama mask abakwanayo. Uyathola umntwana esethwele nzima esikolo sezayibambe ngesandla. Angabonani imoto yesibhedlele esethwele nzima umntwana. Ezinye ngezilamarekeni angasabambiyo komama asenzeleni abantwa bethu hlanje ukuthi la yayefunda echelezile labanye abantwana esikolo. Liyakwazi ukuthi abanye abantwana bayahlekazi. Ulungisele umntana wakho nakahambe nezinto ezeneleyo esikoleni avikele umkhuhlane we-COVID. kithi.
Unkosikazi Ndlovu ukuthaza njalo abazali ukuba bahlale belamanzi zikhathi zonke.
Senza kuya kithi abadala bomama sifakele nosigubhu giya emagedini emasangweni ethu emakhaya. Ukwenzela ukuthi abantu abafika emzini wakho bangene sebegezile izandla bangakuphatheli igciwane le-COVID-19. Angithi nabathengisa emashopu bakusigubhu giya phandle bageze izandla bengene eshopu bangathengathenga na uthatha amazali esophu uhlikihle ikhawunta yakho kufikela umkhuhlane we-COVID-19.
Abogatsha lwezempilakahle baphakathi kwehlelo lokuhamba belimukisa uzulu nge-COVID-19 njalo bekhuthaza abazali ukuba baqhubeke belandela iziqondiso zokuzivikela kulolu bhubhane njalo bahlale beqaphele izibonakaliso zalo umkhuhlane. Uzulu ukhuthazwa ukuba ayedinga ulwazi ngalolu bhubhane emtholampilo oseduze laye. Ngimele iStudio 7 iseKwite ePlumtree. Ngingu Anastasia Ndlovu.
Iningi labantu eZimbabwe lithi kumele inkokheli yomdabu yehlukane lezombusazwe ukwenzela ukuthi abantu bevote bengabanjwa ngamandla ikakhulu emaphandleni. Lokhu kuvezwe inhlanganiso ye-Afrobarometer isanda ukuqhuba uphenyo eZimbabwe. Impumela yophenyo lolu iveza ukuba abantu abedlula okuyisilinganiso sokungamachuma yisikhombisa ekhulwini bafuna abalisa osobhuku lenduna bengangeni kwezombusazwe ukwenzela ukuba bavote kuhle. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxe lomnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi kwezombusazwe.
Lani ngivumelana lalokho okuphandiweyo okuveza ukubana iningi labantu alivumelani lokubana inkokheli zomdabu zibe yingxenye yombusazwe umbangazwe ikakhulu ngezepolitiki, ngoba isisekelo sombuso asivumi vele ukubana abakhokheli bomdabu babe yingxenye ezintweni zombangazwe. So ye lana ngithanda ukusekela khona lokhu okube yimpumela ekuphandeni kwe-Afrobarometer.
Umnumzana Dumisani Nkomo yingcwethi kwezombusazwe besixoxa laye okobulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Joseph Chuma okubandlalizana uPF.
Izinduna zethu kulotshiwe ukubana kumele besebenze njani, baziphathe njani. Ngakho yinto esemgcekelileyo okumele ngabe iyenzakala. Akulantembi ukubana izinduna zikhokhele ezigabeni zabo. Thina singabantu bomdabu, singabantu besintwini esikwazi ubana kumele siqakathekise ubukhokheli bezinduna. Ye kungakhulunywa okuningi ngokwepolitiki, kodwa into omele inanzele ukuthi wonke umuntu uvele ucina ethatha uhlangothi oluthize. Ngiyazazi ezinduna ezisekela ibandla eliphikisayo le-MDC, njalo ngiyazazi ezinduna ezingabe zisekela ibandla elibusayo elezanu-PF. Okuqakathekileyo ukuthi bona lokhu kumele bekwenze enguye yena ngokwakhe mathupha umuntu, mhlawumbe lemuli yakhe, hathi lesigaba sonke. Kodwa ke kuvamile ubana ugcine kutholakala ubana omunye lomunye ugcina edonsela ingubo ehlangothini lwakhe lapha abe eme khona. Angazi ukuthi into engabanjwa kanjani leyo ke, kodwa okusalayo ukuthi kona akumelanga vele khona kube lo muntu ohlukunyezwayo njalo obanjwa ngamandla ubana ayenze into engekho emoyeni wakhe.
Awubona ukuthi kuyagadaza sibili, siyabona ukuthi kona kokujoka ukuthi umuntu nxa sengale ebhokisini wenza kufisayo. Kodwa phela nxa izwile phela ukuthi induna ithini labanye abathini, balandela khonokho kwesinye isikhathi phela.
Sikhangela ubana at the end of the day nxa umuntu engena ukuyavota ku-ballot box, umuntu ungena eyedwa. Ngakho ke kutshengisela ubana umuntu uzazenzela yena akuthandayo, noma angaze atshele lokhu angabe kutsheliwe ngaphandle, kodwa nxa usufikile phakathi laphana uyenza wena okuyabe usenhliziyweni yakho, obona nganto kuyakusebenzela njalo kuyakuhambela. Pho nxa sikhangele khonoku, yikho lapho kukhangela khona umuntu kona ngapha kuma-rural provinces, ama-province ethu emakhaya ngale ayiwo angu-8 out of 10. Abaningi babantu ngale ba phetho kuhle libandelele libusayo yikubona beyala behamba beselivotela kunganakelakile ubana kuloku ubanjwa ngamandla kumbe lokuhlukunyezwa ubana benze khonokho noma nje ungasoze ukuswele okuzinto okunjalo ubana kule ndawo lapha mhlawumbe abantu abagcina bengani bayabanjwa ngamandla ubana benze khonokho ababengakufuni kodwa njengoba ngisitsho xa ungena ebhokisini usiyafaka uxa wakho ungena uwedwa.
Lowo ngumnumzana Joseph Chuma wakubandla lezanu p f obexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 ekobulawayo. Live talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Esigabeni sethu lapho esikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, namhlanje uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxa lomfundisi Richard Moyo osehlala isebenzela kwele South Africa. UMoyo uthi ukuqhamuka kwecoronavirus kubadalele inhlupho eziningi kodwa uthi sokusiba nganeno kulelo lizwe.
Coronavirus isekhona, abantu bayahlongakala mihla namalanga ngelanga, sometimes abantu bayabanjwa wafika bo 9,000, 12,000 njalo njalo, sometimes 200, sometimes 300. So kuseneyinkinga lana South Africa.
Nasikhangele emsebenzini njengoba abantu abaningi beku-lockdown bengasebenzi, linake libona lolu dubo lungakanani ngenxa ye-COVID?
Ya, i-coronavirus vele iyenzile inkingeni kunabantu baningi, mara mangiqathanisa na lana e-South Africa okuningi sekungcono, khulukhulu labo banye sebayasebenza lapha lapha. Masibona abantu baseZimbabwe baningi abayasebenzela umsebenzi wezandla, abanye bayathengisa, abanye bayenza lokhu nalokhu, bayaluka njalo njalo. Abanye nabo uyobona bomama baningi isikhathi ningi bathwayele amadishi bayathingisa umrorho, bayahoda amangadi bakhona uziphilisa ngalokho. Mara akusafani ne-last year. Last year kube kunzima kakhulu than umunyaka lo. Siyabona even siku-level 3 siyabona abantu vele bayasebenza laphala lapho, singathi kungqono laphala lapho.
Nxa sikhangele njengani elisechaweni ungumfundisi, kuliphambanise okungakanani ukukhonza i-coronavirus?
Ya, i-coronavirus mama isiphambanisile kakhulu 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 masiqathanisa even masichange the way silisonda ngakhona nyamhlanje. Vele kunzima kakhulu ngenxa yokuthi abantu baningi ngama-lockdown lawo, abanye babuyele abasakhona ukuza emasontweni ngendaba ye-coronavirus. Even mas ingabheka kunamanye amasonto nanyamhlanje asavaliwe, sazi ukuthi abanye abantu bayathandazana manani amaningi. Mara thina siyazama laphana lapha, siyazi ukuthi ama-on and off. And futhi enye into siyibonile ngesikhathi esifana lesi, i-coronavirus yayenza umraro omuningi njengabafundisi. Ilanga nelanga sithola ama-meseji, yazi ukuthi abantu ngesinye isikhathi bathi wozani nithandazela abantu, mara siyazi ukuthi masabatshela kune-corona abanye bayakwatha ukuthi kani wayi ungafuni ukuzalana. So izinye izinkinga sihlangabezana nazo, gcina ukuthi abantu sesingathi niyazi umthetho, mara umuntu omunye akakhona kumthola asemunyango wakho athi sengizile nomuntu ogulayo. So yikho coronavirus isisogolise kakhulu ngalokho. And futhi masibona ezinye izinto, umuraro yasendlini, impango, abantu bayalwisana, abayalwa abomama nabobaba. So sometimes abantu bafuna ama-counseling, so siyasebenzisa amafoni ukuthi sikhone ukulungisa senze i-counseling, thola sikhathi eside. So yiyo into yayenza ukuthi emasontweni izinto zibe nzima kakhulu ngenxa yokuthi abanye abantu abakhona ukuzithandazela. Sazi ukuthi abantu baningi bathi awavele ukuthandaza ungathandaza usendlini, mara abanye abantu abakhoni bahlala bakhala njalo bathandazeleni wozani lana. Mara sikno angeke sikhone ukuza, mara abanye nyamhlanje baya kuba kwatida basafuna ukusibona ngenxa yokuthi azange zafika ngesikhathi bahlongakalo balahlekelwa ngemindeni yabo. Uthanda ma umfundisi wafika kuzokuba ngcono, kanti nokuya kwekufana. So yibo obunzimeni sahlangabezana nawo lo.
Kuthi ke ekuphileni njengoba amakholwa engasezi echaweni ukuzonika umnikelo, liphila njani manje njengabafundisi?
No, ino ngingathanda kuyikhuluma mama. For mina ngokwami, mina ngumuntu umfundisi osebenzayo, angisi umfundisi loya ujamele imali yemnikelo. Imali yemnikelo iyeza esondweni mara isebenza izinto zesondweni, ama-function esondweni ukunceda lapha lapho. Mara mina kaniningi ngimuntu usebenzayo, even mangikhuluma nje ngibuye emsebenzini ngiyasebenza Monday to Friday, mangiceda ngiyenza izinto zesondo njalo njalo. Angisi umfundisi loya ulinda umunikelo, and futhi impilo yami soloko mangathoma ukuba umfundisi ngazitshela ukuthi mina ngikwami angifuni ukudla imali yemnikelo, iyangibangela izinkinga sometimes, so kungcono ngiyozisebenzela ufana nabanye abantu.
Lo bekungumfundisi Richard Moyo limuzwe exoxa lapho lo Praxedis Jeremiah we-Studio 7 ese-South Africa. Kulokwesabela ukuthi izisebenzi ezinengwele eBotswana zilakho ukulahlekelwa ngumsebenzi ngemva kokuba uMongameli Mokgweetsi Masisi ebike ukuthi uhlelo lwe-State of Emergency selusiyafika emaphethweleni. Intatheli izindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngocweleyo eseCameroon khonale kwele Botswana.
Ele Botswana lingaphansi kohlelo lwe-State of Emergency SOE lona olafakwa ngombimbitho nyakinye ngenhloso yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Lokhu kwanikeza uMongameli Mokgweetsi Masisi amandla okuthi athathe izinqumo engadingi imvumo kwezinye ingatsha zikahulumende. Kodwa ngolwesihlanu uMasisi ubike ukuthi uhlelo lolu selufika emaphethelweni.
This government that I lead is fully and completely anchored on the Constitution of the Republic of Botswana. In this connection, I want to
inform the nation ukuthi kumele lilungisele ukuphela kohlelo lwe-State of Emergency lona oluzagcina mhla zingamashumi amathathu kuMpandula 2021.
Lokhu sekudale ukukhathazeka kwabaningi okugoqela abadabuka eZimbabwe asebehlala kulelo lizwe ukuthi kungalahleka imisebenzi eminingi. Ngaphansi kohlelo lwe-SOE amankampani kade ngavunyelwa ukugumula abantu emsebenzini. Kodwa ngokufika emaphethweleni kwalolu hlelo abanye abafana lomnumzana Benjamin Sibanda bathi abantu abaningi bangaphelelwa ngumphako.
One of the good things about it ukuthi uMongameli bethe amakhampani angaxotshi abantu, amakhampani angavali, and they provided funding to ama companies, especially ama locally owned companies. Yes, and then lokhu kusizile ukuthi abantu bagcinakale besemsebenzini. Now that state of emergency isiza kuliftwa by end of September, lokhu kusho ukuthi kuzi sokuzayilahla sokuzabanzima.
USibanda uthi kungabanzima kakhulu kwabo kuza ngoba bengakwazi ukuthi kusasa iminjani.
This is a development esishiya silokwesaba, silokwesaba okukhulu. So asazi ukuthi kuza kwenzakala njani, ukuthi ama companies will they be able to sustain themselves. Sokungasela sebengasaphoqonga nguhulumende. Kule ngozi enkulu engihleka engenzakala lapha.
AbeZimbabwe yibo abaningi kunani labezizalwane zakwamanye amazwe ezisebenza kule Botswana abalamaphepha okusebenza ama-work permits bedlula inkulungwane ezimbili. Umongameli wenhlanganiso emela ilungelo lezisebenzi eyeBotswana Federation of Public and Private Sector Unions uBofebuso umnumzana Johannes Tsukudu uthi isiqhathi kumele zilandele umthetho uma zifisa ukukhipha abantu emsebenzini.
We are aware that there's a likelihood that a lot of employees may lose their jobs as a result of companies not doing well because of this COVID-19 challenges.
Siyazi ukuthi izisebenzi eziningi zilakho ukulahlekelwa ngumsebenzi ngoba ibhizimusi ingekho ngesikhathi se-COVID-19. Kodwa sithi umthetho we-Employment Act kawulandeli uma amankampani efuna ukukhipha umuntu emsebenzini.
The specifications of the Employment Act.
Utsukudu uthi iBofebuso izafaka ilihlo elibukhali kubanikazi bamabhizimusi ukuze amankampani engagumuli abantu mahlayana. Kusenjalo uMongameli Masisi uthi basendleleni yokuphakamisa unyawo kuhlelo lokuhlaba uZulu iJackson ye-COVID-19 vaccine. Kumbiko awethule ngolwesihlanu uMasisi uthi bakhangelele ukuthola amajackson adlula isigidi inyanga kaMpandula engakapheli. Ele Botswana lithola amajackson angaba izinkulungwane ezingamakhulu amane, i-400,000 awe-Sinovac vaccine afike elizweni ngensonto. Iningi eligoqela abeZimbabwe abahlala kule Botswana kade likhathazekile ngesiqubu sonyawo lonwabo lokuhlaba abantu iJackson ye-COVID-19 kuleli lizwe. Kodwa uMasisi uthi kumele kube sekuhlatshwe ingxenye ekhulu 50% kaZulu wonke oseBotswana ongakapheli uMpandula. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Ngizolelwa lukhozi umqeqetshi weqembu labesilisa elimela iZimbabwe emdlalweni wenguqu uthi wakho logaristic ngemva kokunqotshwa kweqembu lama-Warriors 1-0 ngele-Ethiopia kumkhankaso we-2022 Qatar World Cup Qualifiers. Ubika intshathela izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji.
Iqembu lama-Warriors yilo selijike amanye engalaneni yemiklomelo yesibaya sika-Group G ngemva kwemidlalo emibili, njalo lesi simo sithiye abalandeli bomdlalo wenguqu bezonde begane unwabo. Ukunqotshwa kweqembu lama-Warriors ngele-Ethiopia kutsho ukuba umqeqeshi uDravko Logarusic wenelise ukunqoba kanye emidlalweni elitshumi-lane ezibhethe esidukwini. Iningi labalandeli bomdlalo bathi kumele acotshwe, ngokodwa yena ekhuluma le ntatheli ekupheleni komdlalo uthi ithuba lisasekhona elokunqoba emidlalweni eseleyo.
It was a difficult game and at the end Ethiopia scored the goal.
Bekungumdlalo onzima, njalo ekugcineni iqembu le-Ethiopia lihlohlile. Okuyingikhathazayo ukuba lathi sawatholile amathuba okuhlohla kodwa kasiwasebenzisanga. Ekugcineni sibulo yesinqumo esithethwe nguNompembe. Kungasenani asechithekile amanzi, angeke siwabuthe. Sekumele sikhangele imidlalo elandelayo. Njengoba sizadlala kabili leqembu laseGhana, kumele sithathe yonke imiklomelo kuleyo mdlalo lakwembili ezalandela lapho. Sizamile njalo indlela esidlale ngayo kayiyangisanga abalandeli bethu.
Wayengumqeqeshi weqembu labafana baleminyaka elitshumi-5 elimela ilizwe emdlalweni wenguqu uDumaza Dube uthi kuvele sekuyinjayelo ukuba ilizwe leZimbabwe lingaqhubi kuhle emdlalweni wenguqu.
EZimbabwe ukwehluleka kukhanya ngantiwa yinto esivele esesiyikhwabitha kakhulu. Sikhwabitha ukwehluleka, kasisakhwabithi ukuthi sibe yilizwe lathi elibonakala lihamba phambili kumdlalo yenguqu. Wonke amaqembu amela ilizwe noma yiliphi kungasithuthi kumbe siqamba uloga yedwa. IZIFA, yona abakhokheli beZIFA bayehluleka. Kuyakhanya sibili ukuthi hayi, akulalutho esilwenzayo lapho.
Ingcwethi yomdlalo wenguqu uBrian Moyo uthi kuyamangalisa ukuba sekufike ephose iminyaka emibili ukukhonana kwabalandeli ngomqeqeshi uloga kunganakwa.
Ngibona ngani akaziqhathanga, njalo labantu abamqhathileyo abawubonayo bewuhlule lo msebenzi wakhe nsuku zonke mihla ngemihla. So nxa bona bengenzi lutho kutsho ukuthi basuthisekile basa. So abantu esingakhuluma ngabo yilaba abasuthiseka ngemhlolo yempumela le evezwa ngumqeqeshi lo esilayo. Phela akahlalanga mahala la, uyadula lo muntu ukumgcina lapha esenza imboza enje. Ikuchapa nje khona vele ukuthi sibe sikhuluma la ngaye kweminyaka yonke emibili. Kuba ngumhlola sibili, kuphoze kufanane lo bhubhane lo lwesilalo. Awuboni la kovele ngani kwafika kanye kanye eZimbabwe? Imhlolo emkhulu le.
Iqembu leZimbabwe lisemsileni wenganani elinomklomelo owodwa eliwuthole ngemva kokuba ngutshiki lobhanqale leSouth Africa emdlalweni walo wakuqala. Phezu kwenganani kule qembu leSouth Africa lona elinemiklomelo emine, kuthi ngemva kwalo kule Ghana le-Ethiopia, njalo omabili la maqembu alemiklomelo emithathu iqembu ngalinye. Ngomfumfu iqembu leZimbabwe lizadlala imidlalo emibili lele Ghana ukuthi ngolwezi livakatshele kwele South Africa ligcine ngokwemukela ele-Ethiopia. Iqembu elizabhutsha imidlalo yezibaya liphezu kwengalane yemiklomelo yele lizadlulela phambili liyexekwa lamanye kudingwa amahlanu aza kuyamela izwekazi lase-Afrika kumidlalo yezizwe zomhlaba ngomnyaka ozayo. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Singakehlukani esikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-MDC Alliance lithi iningi liyehluleka ukubhalisela ukuvota ikakhulu kwabatsha ngenxa yokuswelakala kwezithupha emahofisini kahulumende, njalo abanye abalancwadi zokuzalwa ngenxa yezizathu eziningi. Iningi labantu eZimbabwe lithi kumele inkokheli yomdabu yehlukane lezombusazwe ukwenzela ukuthi abantu bevote bengabanjwa ngamandla. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Libonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.